obuqhathekileyo masizuza lolu daba ukuthi kufuze sibe kwazi ukuthi thina i-cabinet ibunjwa ngama MPs azithiwe. Yikho ke ukuthi lolu lwenze ukuthi kube lama MP amatsha. Bona lapha bengamameli abameli bephalamende yibo abantu abatsha sizababona abanye benikwa izikhundla. Ngoba singananzelela ukuthi kule abayithi public service ukuthi sokugcilwa ngendaba yokuthi abantu abaleminyaka edlule 65 kufuze betshiye umsebenzi. Yikho ke lokhu kuyabe kufuze sikubone kusenzakala njalo la ku cabinet yabe izakhethwa. Ngoba kufuze kube le cabinet yabantu abazenelisa ukuthi be ncedise umkhokeli welizwe ukuthi yenze izinto ezintsha ezehlukenela lokho ekade sikubona ngemuva.
Uzafaka yini abanye abantu abangekho ebandleni leZANU-PF abafana labonkosana Moyo labanye abanjalo esike sezwa lapha lalaphayana ukuthi bengaphoselwa phakathi?
Lokho kungayenziwa kumbe kungeke kwayenziwa, kodwa mina ngibona kuyinto emqoka engayenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Ngoba uma senza njalo kuyabe kusenza ukuthi sithengise lokuthi sinika abantu izikhundla ngenxa yokuthi beyenelisa ukuqhuba umsebenzi, hhayi ukuthi bavela kuleti bandla. Ngoba osokuqakathekile kathesi kubuso wombuso wethu lowo yukuthi sithengise inguquko yokwenza izinto. So ngibona engazani mina kungabe kuyinto eyabe yamulekelekile.